Inhlanganiso ye-PSL ilaye ukuba phezu kokuba iqembu layo lendazi lilahlekelwe yimiklomelo yokuzamele lihlawule inkulungwane ezine zamadola njengesijeziso esokuba abalandeli baleli qembu badala ukuba umdlalo wawuphakathi kweqembu lelile le-Dynamos ungafiki emaphethelweni. Abalandeli beqembu layo lendazi bajikijela umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa sekusele imizuzu yemine ukuba kuyehlatshwa iKF umdlalo wahle waphelela lapho. Abalandeli laba bebecunelwe yikuba uKososa akazange aphakamise iflegi yakhe ngesikhathi umgadli weqembu leDynamos uChristian Epupa ehlohla igoli elalilinganisa njengoba iqembu layelendazi laliqale ukuhlohla lihlohlelwa nguRaman Kutsanzira. Kusenjalo umgadli weqembu layelendazi uRodrick Mutuma uze wakhumbula ukuhlohla lapho elitshayela emambuleni iqembu lakhe linqoba eletriangle ngesonto. Umtuma utshayela emambuleni igoli lesibili eleqembu layelendazi ngemva kokuba yeke wakhutha amakhekhe ambalwa. Kuthe ngemva komdlalo lomgadli uveze ithemba elokuba uzaqhubekela phambili elithela emambuleni njengoba kuyikho okuqhatshelweyo.
Mina ngumgadli, umsebenzi wami ngokubana ngihlohle njalo seqeqeshi wami kulalokho akukhangelele kimi esakhuluma khona ukuthi ngimele ngikwenze, njalo imidlalo iseseminengi yokubana ngiyenelise ukukwenza lokho.
Iqembu layelendazi lithe ngokunqoba kwalo ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amabili njalo lilingana leleDynamos lele-FC Platinum. Kusithi eleDynamos lihlezi endaweni yesithupha kuthi ele-FC Platinum lisendaweni yesikhombisa ikanti eleHighlanders lisendaweni yethobamunembili. Phezu kwengalane uhlezi iqembu lenkezi Platinum lona elilemiklomelo engamashumi amabili lesithupha kuthi ngemva kwalo kuleqembu leBlack Rhinos elilemiklomelo engamashumi amabili lantathu. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leReal Madrid libe liqembu lakuqala ukwenelisa ukuvikela isicoco seUEFA Champions League ngemva kokunqoba eleJuventus nge-4-1 emdlalweni oqhutshwe ngempela viki edluleyo enkundleni eMillennium Stadium eselizweni leWales. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.